njenge-CBC Old Boys Association, sibona ukuthi kulobu nzima obukhulu obukhona ngetrese le-COVID-19 and izibhedlela zethu zithwele nzima ngoba abantu abaningi bahlala begula begijima khona. Njengoba khathesi singena ku-lockdown sibona ukuthi kungaphi lobu nzima sibili ezibhedlela sikhangela ama-ambulance ukuthi ayehamba njani njengoba kule emergency enkulu kangaka. So lathi njengamadoda esafunda sonke sibuzane sibili ukuthi madoda singenza njani lathi ukuthi sincedisane lesibhedlela. Sathi madoda singajika okuyimali laphanda laphana lathi sithenge ibhizi 400 liters ihambe empilo, 400 liters ihambe UPH, 400 liters ihambe eMatadei, 400 liters eThorn Grove, 400 liters ihambe Royal Women's Clinic. Lathi sincedise.
Kuyini okwenza ukuthi libe ngesifiso sokusiza abempilo Central Hospital?
Obukhulu okwenza ukuthi sikhangele impilo hospital sakhangele ukuthi yiso isibhedlela esinkulu lapha koBulawayo and le-regionate le wonke abantu abagulayo barefeya kumpilo hospital. So sithe kuqale sihambe esibhedlela esinkulu singahambi ezincane.
Shoko eleZimbabwe jikelele liyalwisana naleli gciwane. Siyabona izalwane zeZimbabwe eziphila endaweni ezithiyeneyo emhlabeni jikelele zincede ekulwiseni kwaleli gciwane. Ubona ngani kumqoka na ukuthi sibambane sisebenze ndawonye njengezizalwane zeZimbabwe ekulwisaneni kwaleli gciwane?
Bhuti wami, kuyasiza kakhulu ukuthi sincedane kathesi. Ma ungabe useGoli, ungabe useLondon, ungabe useNew York, asincedane emsibili. Imfundo elilayo phetsheya le ingasinceda ngapha ekhaya. Sengikhangela futhi lakithi lapha abakhona eZimbabwe, singakhangela ukuthi wena ungumShona, ungumNdebele, ungumKhalanga, ulikhiwa. Hayi, asincedisaneni, sibambane. Nxa ukwanisa ukuncedisa, ncedisa, ngoba kathesi sikhuluma siku-lockdown because of umkhuhlane lo. Abantu abaningi bazafuna uncedo kulezihlobo zethu ezisemakhaya, kula bantu aba-disabled abaphila lokuthengisa ethawni kathesi bahlezi ezindlini abalakudla. So asizameni sibili ukuthi singabona ukuthi singancedisana njani ukuthi sinqobe umkhuhlane lo.
Gciba ingxoxo yethu ngokuphosela amasafu okugcina.
Bakithi ekhaya, ngiyacela sibili ukuthi silalele uhulumende, silalele abempilakahle. Singatshelwa ukuthi sigeze izandla, asigezeni izandla. Singatshelwa ukuthi sihlale ezindlini, asihlaleni ezindlini, ngoba singaba yisiqoqodo ngempela sibili siyaphela sonke. Asilaleleni ukuthi uhulumende uyasitshelani, sizanqoba sonke, asibambeneni.